kuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe thina ezali zezimbabwe asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezisigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa.
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaka imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo uthenga igrosari kumbe udinga iphetrol yamabhasi kumbe ubhadala iy'sebenzi ukuthi ebhenki into evele ihlupha. Yikho ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo kodwa njengoshutho nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhathesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku, ikhona yini imali?
Hayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanga siyabethu singathole amabhondi nokuthi hayi la vele uyabonakali la vele khathesi amabhanga lawo sebezama ukusebenzisa ngokugcina amadola ahambelana nokuthi wona yasifeke khona. Futhi phela siyazi ukuthi izikolo azizamanga ukugcina imali lama-building society amabhenki okwakha imizi bafaka kuma-commercial bank yikho akayenyeke ijelangani imali yakhona ngoba yiko phela abaye beyifanele.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana okwenzakala ngaloya mnyaka abantu abalahlekelwa izimali eziningi kakhulu, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga?
Kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke. Siyohambelana ukuthi imali yakhona ivele iyalikhona ma iyinengi. Imithetho eyenziwa yibhenki enkulu i-reserve bank labomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana. Ngikhola kuzathatha isikhathi okwakhathesi hhayi abantu balokhu thina lokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.